Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolwesine ekuseni 25 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi labetheswa icala lokuthengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababotshiweyo bathi kulabanye babo abakhululwayo nje mahlayana.
So into ekhona ngeyokuthi thina sesesivela phenduka kukami. Silokhu esibhizi, lokhu esithiwa sibuye ecourt, siphume on bail, lokhu esihanjiswe ecourt, lokhu ekuthiwa sizabuya mhlakabani, sizabuya mhlakabani. Kandaba ama-big fish ahlafika apho kamhla lokhu. Thina sasala phakathi singelalutho. So asikuzwisisa ukuthi kuhamba njani okuyi-corruption kwakhona.
Inengi selincome inyathelo likahulumende elokuvumela ukuthengwa kwezinye impahla phandle kwelizwe. Lanxa abanye besithi kule ngxaki ezithile ukulungisa ezifuna ukulungisiswa kulolu hlelo.
Kuyabukeka lokho kwenze uhulumende ukuthi elithe ibhani lama-basic commodities anje yabo cooking oil. Because as it is, we are struggling to get these commodities in Zimbabwe. But so kusiba lula nje ukuthi nxa singaziphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we-Studio 7. Amapolisa athi asebophe abantu abantshintsha imali yohlobo olutshiyeneyo ngokungekho emthethweni ezitaladeni abedlula ikhulu lamachumi ayisikhombisa kusukela ngeviki edluleyo elizweni lonke jikelele. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi uthi osiphatheleni laba bephula umthetho njalo bayingozi enkulu kumvikela kwelizwe. Umkhankaso wokubopha abantu laba uza ngemva kokuxotshwa kweziphathamandla ezine ze-Reserve Bank of Zimbabwe ezetheswa icala lokusebenzelana labo siphatheleni ngokubapha imali ephuma kuleli bhanga nsitha. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla se-MDC uNkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Umbiko lo njalo uyasimangalisa ngoba obesokusenzakala kuleli lizwe akula umgwaqo wodwa kulize elizweni laseZimbabwe oduzane ledolobho lapho ungafica khona abantu beziqumbi begengisa imali. Ngilethemba nxa besithi babophe 100 i-100 leyo ngabantu maybe abesigodlesi sodwa. Njalo umbuzo okhona yikuthi osiphatheleni yibo abagcina imali kumbe osiphatheleni yibilaphi? Because okwenza ukuthi lize lisele imali ngosiphatheleni kumbe ngohulumeni into yoqa. Okwesibili ubusithi ungangena kubosiphatheleni ubasikebele ama-US dollars amatsha, ubasikebele amabhondi amatsha athelelayo la. Imali zonezo ngokwazi thina ngendlela esebenza ngayo amabhanga zimali ezazidonakala amabhanga kuphela, hayi khona emgwaqeni. Ngoba imali emgwaqeni lapha omunye uyamnika iyajilijela esikwameni, omunye uyanye ufake ezicathulweni, omunye uyamnika uyagoqagoqa afake elendini abophi. So ziyabe ezithwabheni ezingcolile. So izanu labomagunji kayi-RBZ lo minister uMthuli Ncube bangazi badlala ngengqondo zabantwana baseZimbabwe. Sesidinge uqanjelwa amanga osiphatheleni bathunywa ngubani? Ngoba kathesi abakwenzayo babamba abantwana bathiyiyitela zangkhona abazaziyo bona.
Ukhuluma ngokuthi osiphatheleni bengaba beyimbilaphi, isilonda kahle kahle singaphi?
Isilonda sise-RBZ ngoba ibhanga lelizwe elikhulu eliyilo okumele libone ukuthi umnotho welizwe uhamba njani, eliyilo okumele ligcine igolide elizakwenza ukuthi liphathise ilizwe uma sezingena edubeni. Akukho konoko. Njalo izimali zonezo ezicwazimula ezithelelayo ziphuma i-RBZ esifuna ubakwazi ukuthi umakhipha ngubani. Yebona ye sibonile ingwalo ezibhaliweyo sokuxotsha uzibane, kwaxotsha uzibane i-RBZ kwabuya ama-newspaper esibonise ethengisa ipikitha yendlu yomunye lo oxotshiweyo. Hayi bo, asidingi imvilaphi. Imvilaphi singaze siyelaphi isilonda kasitholi. Thina sithi labe lisithengise bona lona bona laba ngomathemba sifuna amabrimakhono omathuma enomathuma wona bakhona apha i-RBZ ankulumeni.
Ubona babe arabizeto okhuluma ngabo sibonile kumiswa abanye babo umsebenzi abane kunsukwana esanda kwedlula sesingabona yini kusiba lobubelo kundaba zokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho
ngaba imihlola le umnanga kuthe entshontshela umgabi emkhiphe esihlaleni ukuthi abe umongameli wafikela lapho wathi banika amaviki ayisithupha laba bakhipha imali eyakwamanye amanje ama-US dollar lawo bawahambisa kwamanye amazwe ngabayilethe leyo mali sonke sathaya umpululu ukuthi ha sokuzaba nomehluko akulalo yedwa ukuthi uzokufikela namuhla esamzwayo ukuthi wakhipha lezo zimali wahambisa emakoti wasuka lapho wayejela akulo yedwa kwathiwa nangonangutshombo nangutshombo bamdobha utshombo bayamvalela kwathiwa uba nje le mali emamiliyoni anjani anjani wahamba ekoti utshombo wahlala ejele mbitana bamkhipha kwabe kuthiwa bheyi kungaphi namuhla kwaphelela emoyeni sesidiniwe ngamanga lapha bazama ukuthi bapholise izinhliziyo zabantwana basezimbabwe becabanga ukuthi sebelungisa akula nto enjalo bafuna ukuthi sike sikhohlwe ngokuthi thina bakithi sithi kabaphume ngamanga akula nto ezaphuma ukasikhwele wabeya lapha kwathiwa nangonangonango sebotshiwe sezihayo nawo zahasona namatikiti asibili efakizankosi akakho ngikhaya kathesi ekhomba ngowaphakathi utshombe ungekhaya ukhomba ngowa kathi manje labo ekodu zababopha laba bamangalisani bona labele babhalile.
Lo nkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli se-MTC ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo we-Studio 7 eseHarare. Ukusenjalo iningi labethweswa icala lokuthengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababotshiweyo bathi kulabanye babo abakhululwayo nje mahlayana. Ubathabile Masuku obesemthethwandaba kamanje kobulawayo izolo ntambama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangafika amachumi amathathu balaba abantu bamiswe phambi komthethwandaba wobulawayo. Unkosikazi Sylvia Dube uthi ubotshwe ezimele njalo akaphiwanga ithuba lokuchasisa ukuthi ubevele emeleni.
So khona ukuthi vele you can't have time to explain khona ukuthi vele umeleni khona la into mina engathi yandihlukuluzi la khona lokuthi court silokhi postponed ayisiya phambili khona luyengene court ithwe byangelangelingaka instead of ukuhle kukhulunywe kudlule
sina sabotshwa ngabo 5 then sahambe central e central saze sangena estoksini ngabo 3 ekuseni it was Friday sangena nge Saturday savuka siye court then e court wasokuthwa nduke ngemandla so imandla sahamba kwabe kuthiwa ikhoti imhla ka 24 from 24 ya postponedwa futhi ikhoti simhla ka 30.
Unkosikazi Vicky Moyo uthi indlela ababotshwa ngayo yiyo esolisayo ngoba bona babotshwa behlezi ezimoteni.
Icala bona babe sithi blocking pavement but thina sitholakale kuyikuthi kumbe siziphakele sile moteni and bafike bahluphane lathi bese besithi kokona siyalibopha bastart bahambe lathi khona ngale bafike bahle basivalele sihambe siye ekoti khona ngale sifike ekoti kusasa kwakhona sike sadlala kuma-sales sifike ekoti ikoti ikhuluma umthetho bese besithi remained in custody disposal siye khona lejele bona abanye bakhona baya bephumela khona le mapholiseni bebhadala izimali baya bebhadala amapholisa hambe kuyabe kusenzakalani thina sivele singelala uthi ungela mali obanjulayo ungela senti abaye banje belezi mali abakhulunywa ukhulunywa lutho bayaphuma sibuye thina kathesi kunje sesiphakathi kokuthiwa lokhu kuthiwa siza abtshelwa mhlakabani mhlaka 30 sibuyele sasikwazi ukuthi kuzathwani utsotsi bakhona sisabuzwisisa ukuthi kwenzakalani sivele singelamali.
Unkosikazi Dube ugcizelele ngokuthi bona abasakwazi ukuthi icala labo lokuvala indlela kufanele libe selithonisisiwe kulokuthi babe betshitsha emthethwandaba
ukuthi nxa kuyicharge ukuthi nxa ukuthi siyabe si-ospracti i-pavement ngani siyahle siphiwe isigwebo sethu ukudlule kulokuthi space loke sitshitshiswe ekhoti nxa kulicala ukuthi nxa umile ku-pavement kuyamele ukuthi bakudlulise uphiwe isigwebo sakho sokuthi akumelanga ume ku-pavement.
Unkosazana Dorine Mlojwa uthi yena kulabanye abakhululwayo ngendlela engayisiyo njalo kungabe kulobugwelegwele obenzakalayo bona sebechudula bodwa ngoba bengela mali.
So into ekhona ngeyokuthi thina sesesivela phenduka kukami silokhu sibhizi lokhu sithiwa sibuye ecourt siphume on bail lokhu sihanjiswe ecourt lokho kuthiwa sizabuya mhlakabani kanti indaba ama-big fish ahle afika aphuka mhla lokhu thina sasala phakathi singela lutho So asikususisa ukuthi uhamba njani kuyi-corruption kwakhona. Ukhona abadlala amapolisa, kukhona abadlala e-reserve bank yangkhona le ebamba abantu. Asikuzwisisa.
Umkambo wemali owensitha uthengisa idola leMelika ngama-bond note amathathu, njalo lintengo ihlala iguqukile. Abagwetjiweyo baphiwe inyanga ezintathu, kodwa zibeke eceleni kwathiwa basebenze amahola alikhulu lanhlanu. Laba bazasebenza ezikolweni ezehlukeneyo baze baqede izigwebo zabo phakathi kwamaviki amane. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile.
Siyabonga Bathabile Masuku. Kusenjalo, abanye abeZimbabwe abahlala kwele Botswana sebemukele inyathelo likahulumende elokuvumela ukuthengwa kwenye impahla phandle kwelizwe, besithi sokuza kwenza benelise ukuphathisa izihlobo labangane ekhaya. Intathe izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-2016 uhulumende weZimbabwe wafaka umthetho ovimba ukungena kwempahla enengivela phandle kwelizwe, esithi le yindlela yokuvikela amafekthali ekhaya ngoba elamandla okusuthisa uZulu, njalo kungela sidingo sokuthi enye impahla ivele ngaphandle. Inyathela elokubuyisela isinqumo sika-2016 emuva, sijwabe iZimbabwe abaseBotswana balakho uqala ukuthumela impahla ebe ikade ingasavunyelwa ukungena elizweni ivela ngaphandle. Unkosikazi Emily Dube osebenza eHabron uthi leli lithuba elihle lokuthi baqale ukuthumela impahla ekhaya.
Kuhle lathi sesingenelisa ukuthumela impahla ekhaya, ngoba abantu kade bekhala ukuthi okunenge akutholakali. Lathi singelandlela ngoba bekungavunyelwa ukudlula eBhola.
Umnumzana Nkazimulo Dube uthi ngaphandle kokunceda ukuthi kuthunyelwe impahla ekhaya, kuzaba lula ukuthi abasekhaya labo benelise ukungena emadolobheni aseduze afana leFrancis Town ukuyathenga.
Kuyabukeka lokho kwenze uhulumende ukuthi elifte ibhano namabasic commodities njenge yabo cooking oil. Because it is, we are struggling to get these commodities in Zimbabwe, but so kusiba lula nje ukuthi inxa singasiphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
Unkosazana Sthembile Ndlovu yena uthi uhulumende noma nje enze kuhle ngokuvula amasango, kumele akhweze isilinganiso semali yempahla evumela ukuthi umuntu ngamuntu angenelayo elizweni, i-tax rebate.
Kulinyathelo elihle, kodwa kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele indlela angakhweza ngayo i-tax rebate, ukuze abantu bathenge bekhululekile bengesabi ijuthi, ngoba yona iphezulu ingagcina isenza ukuthi kube nzima futhi ebantwini ukuthi bathenge ngaphandle.
Impahla efana lendlini yokudla, okwakha kanye lokulima, lokunye nje okutshiyeneyo sokuvunyelwa ukuthengwa ngaphandle kwelizwe, noma nje kungacaci ukuthi umthelo wejuthi wona uzahlawulwa kanjani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7, ngiseHabron kwele Botswana.
Asizweni ke abaxoxelo Gibbs Dube weStudio 7 ukuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni becubungula udaba olufanayo.
Kulicebo engilibona elingancedisa ukuthi abantu baphile, uhulumende alibonileyo ukuthi, ngoba nxa sinanzelela siyananzelela ukuthi nalaba abanye bangaphakathi abayibo kade beyibo besenza lokho okudingakala konke kubuye ngakuvela ngaphandle, kade bengani akusacaci kuhle ukuthi kumbe bayenza ngabomu kumbe kade sokunokuganga okunyeukuthize, kodwa ukuganga kwakhona nakathi kungabe kukhona okungaqedwa yikho khona ukuthi zivulelwe amahlanga abantu bonke abayenelisayo laba abalamabhizinisi abama-wholesale nani konke balekha izinto lezingaphandle, izinto lakwazinto zingatholakala zibe khona lapho zibe khona zigqitshwe khona abantu bezithwala kwabo kuhle kuphele gcwale kwabo kuhle kuphele. Angazi ukuthi kade sisenzani kubangelwa yini lokho, kodwa kuzavela kathe sinxa sokuthiwe khona uhulumende bese wona ngathi hhayi abantu abathole amathuba okuthi balethe ukudla lokhu lokunye okuyizinto okunjengakhona okungasho kudla unanzelelento enjengesamende lesenziwa khona abaphakathi kwelizwe, kodwa bezezilela sokuzaba lokuncintisana mhlawumbe izinto sezizaba ziningi zitholakale ngobuningi bazo.
Siyakuzwa baba Gawule, sicela ubambe khonapho-ke. Sicela ubaba uchazani umfokampofu.
Ngumbono omuhle-ke, kodwa-ke lapho kule nkinga zakho ngoba kathesi-foreign currency ukuthi uyayithenga, so imali leso kuyafanele uyidinge ku-black market, lokhu sokuzaela i-black market ukuye phambili.
Akusoze kuncede yini?
Hawu, kunceda kuzasinceda-ke, kodwa-ke nganto bahle bekhiphe le duty emabhoda ukuthi izinto lezi zibe duty free, kwezethu abantu bazihambele bayithenga kuphela.
Ye, kodwa-ke kungaba duty free akusoze kuhlupe, phela ilizwe lalo lidinga imali phela mnumzana.
Hayi, yikuthi ama-manufacturers awezimbabwe lapha a-onwa ngama-corrupt, abanye bangikhona ngabantu abakuhulumende, so beyenza ukuthi izinto zidure. Akusaze kwaphela ngoba izinto zangkhona amaprices ayashintsha daily.
Ye, kunjani kulapha eplant?
Hayi, eplant izinto ziyadura ngoba ibhokisi lecremora seliyi $9.90 which is which means li $10. Lona lalo bo $3 something. So kutshengisa ukuthi vele into ziyadura zimanga. Kumele ngabo 2008 sasihamba thina sebuthana siyathenga impuphu.
Wena kathesi ungenelisa sikuyadika okufunayo?
Hayi, vele kathesi vele siyabuhamba siyazithengela ngoba hayi. Amaprayizi nakhona eZimbabwe la ngawuhlanya isamende sokuthi $10 or R140 abafuni ibond bafuna ama-youth outet.
So wena uyazithathela imadlana yakho layo ungena kwele Botswana uthenga amapula?
Kuhambe ngezithenga into engizifunayo.
Ibaba Gawuli yazwela lapho umbofu uyakhuluma sibili.
Liqiniso sibili lelo phipsi ikakhulu nxa ngikhangela udivorce oluzaba khona nje yibo khona ukuthi nxa into sezivela ngaphandle aliyebe sezithengwa ngemali yangaphandle bekuthengiseni njalo sezithengiswa ngemali yangaphandle futhi ngokunjalo ibond lethu selilimele abantu lapha eZimbabwe abaholayo abasebenzayo bahola lona ibond. Ibond leli yile kushouthi ngezindlela selibisele ihulu labantu laba yinto ephansi kakhulu ngoba konke lokhu kuzabangela ukuthi imali ivele ibe seliyibanga ibanga lakhona lelo eliyilo elidala ukuthi kube nomahluko phakathi kwebhondi ledola le-America le-rand eliyilo yabe selisetshenziswa kakhulu nxa impahla sezivela kobo-South Africa. Kungasenani ngibona ngani kuzancedisa ukuthi into zibe khona ngoba okuqakathekileyo ukuthi abantu bangasweli ukudla ngangcono abantu basweli imali yokuthenga kodwa izinto zikhona bona ngani kathi kuzaba lohlupho olukhulu kakhulu alwakakulungiswanga ngaleyo ndlela.
Lo umnumzana Belief Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF lizwe njalo labanye abakade bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ukuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona kukhasi lethu le Facebook. Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ye breast cancer awareness month. Ngakho ke umsakazo wakho we Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka 22 umfumfu kusiyafika umhla ka 26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku Studio 7 ngo-half past 7 ntambama la ngo-half past 6 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM 4930 6040 15460 laku 1885 kHz kushortwave.
Kweziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele lamuhla intatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu ukhangela umkhosi obukobulawayo izolo obuqoqela ibandla lezaphu lapho obekulabesifazana abaphepha kulomkhuhlane bekhuthaza ukuhlolwa lokwelatshwa kuseselesikhathi.
Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzaphu owasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele eminyakeni engamachumi amabili lanhlanu edluleyo uthi injongo yokuphatheka kwabo emkhankasweni walonyaka yikukhuthaza ukwelatshwa kwalo umkhuhlane kungelambadalo ilizwe lonke.
Ngoba inyanga le njengoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane wekhensa yebele yabomama. Mina ngafunda esibhedlela sempilo kodwa into ye-cancer, i-breast cancer ingaqhakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer achiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Phophi Chikonye oseleminyaka emihlanu wasila kumkhuhlane wemvukuzane yebele uthi udubo ikuthi abezempila kahle labo abasena thando lezigulane.
Udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokho okungaphezulu kwethusa wantshela wathi nayina semphuze kakhulu. So fanti nje andithatha angiyenzi operation angikhiphe ibele angaqeda mfake kuchemotherapy. Ngingaqeda chemotherapy senzalinda ngoba kule list eseHarare labantu abaningi nengakhulu engxenye by the time mina yami 10 ifika ngiyabe zivele sengifika kudala. wathi nxa ngingaphilwa kweminyaka engu-5 ngebengile nhlanhla okuyinto eyangethusa kakhulu. So kulokuthi ngibuyele ngiye kuyaye ngilapha ngisabuyela ngakuye abantwana abangithatha bangise-South Africa.
Ethi eZimbabwe kuyadula ukwelatshwa nxa kuqathaniswa lakwele-South Africa.
Ngingathi ibhili yami yayisifike kuma-27,000 khona ngale South Africa, but abangihlukumezi bathi uza kuzikhiphela. So bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi-R1,000, kwesinye isikhathi ngifake 500, kwesinye isikhathi ngifake 700, kwesinye isikhathi lokhu ngisenza nje njalo njalo.
Unkosikazi Molly Richardson oleminyaka eyisikhombisa laye owaphepha kulo umkhuhlane uthi kuyadula ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane, ngakho-ke ucela uhulumende ukuba atholise abantu imithi kunje eHarare kule Cancer Association enceda abagulayo, kodwa kulo umhlubulo welizwe ayikho.
Sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadura, ayichiphanga. Okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekadiveli khona and sebefuna i-forex esingelayo. Besicela ukuthi singasali kwabanye bethu, sasibone abanye khona le eHarare bencediswa yi-Cancer Association. Asincediso asilalutho esilutholayo, kuba nzima kakhulu. Abanye abantu bahle bafele ezindlini bengahambi ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali eziyabe zifuneka, njengoba umzila udokotela esitshethi ngiyadura amfuni kulifihlela.
Umnumzana Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane.
Lonzimanyana into efunakalayo kuphela ikuthi khona abantu babambane. Nxa usuke wafikelwa ngoludabulu nje umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu, ungazani umkhuhlane o-expensive, very expensive. Ye, awuyadla uyadla sibili, ngoba khona njengoba kunje sijija e-South Africa almost every, ngathi after a month or so, after a few months we are back to South Africa.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-Breast Cancer Awareness Month, ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH Lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezivela eMelika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usesole kakhulu isenzo sokuthumela amabhomba kwaye ngumongameli weMelika umnumzana Barack Obama khonapha eWashington DC, kanye lonkosikazi Hillary Clinton owayencintisana laye umnumzana Trump kukhetho lokudinga umongameli welizwe, yena othunyelwe eseNew York. Amabhomba la aphinde athunyelwa abanye ababeyiziphathamandla zikahulumende weMelika, ikakhulu abachothoza umongameli Trump kanye labamabandla amademokrats abagoqela unkosazana Maxine Walters weCalifornia, ilunga ledale leCongress. Iziphathamandla zebandla eliphikisayo lamademokrats ezivalisa unkosikazi Nancy Pelosi lomnumzana Chuck Schumer bethule umbiko izolo ntambama besola umongameli Trump besithi nguye ojojozela lolu dlakela, ngoba indlela akhuluma ngayo labasekeli bakhe emhlanganweni ikhankasela khonokho. Kodwa umongameli Trump uthi uhulumende wakhe uyadingisisa ukuthi owenze lokhu ngubani, ngoba uzimisele ukuvikela izizalwane zeMelika. Amabhomba la ahle abonwa ngabahlola incwadi athathwa engakafiki lapho abethunyelwe khona. Abesilisa abahlala eBhilithane bathi ukuhlukuluzwa ngomkabo bedelelwa, abanye bethethiswa nsuku zonke, yikho okubangela ukuthi becine benatha utshwala kakhulu lokusebenzisa izidakamizwa bezama ukukhohlwa udubo abahlangana lalo ezindlini. Umsakazo we studio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxe labanye babo.
Ukudelelwa lokuhlukunyezwa kwesilisa ngwesifazana kwenza wesilisa azibone engani kasondoda epheleleyo. Lokhu bangela ukuthi abanengi basangane ingqondo, bafuthelane, bagcine sebengena ezibhedlela sebelemkhuhlane ebangelwa yikunatha kakhulu utshwala. Umnumzana Fred Shumba ulalisiwe esibhedlela njalo uphiwe inyanga ezithize ephila.
Mina ngangivele nginatha utshwala ekhaya. And it's not something new. Umfazi wami nguye nje ongihlukumezayo yikho senginatha too much. Uhlangana lami nje esibhedlela lapha ngoba bathi liva yami ivuvukile lamanzi. It's okay, ngingafa asale zikhombela ngoba kalandaba lami. Just worried for my kids.
Umnumzana Absalom Khumalo uke wabotshwa etshaye umfazi njalo umantshi wenkantolo wethula isigwebo sokuthi ake ahanjiswe esibhedlela salaba abagula umkhuhlane wengqondo.
Osisi laba abeZimbabwe bangafika lapha e-UK bamile impondo basihlukumeze babe lama-rights are too much. Sebelandela imithetho eminingi yalapha bengasasihloniphi. Sesisehlukene sebesithi angiphelelanga ekhanda, so ngiyahamba esibhedlela ngisiya-check-wa lapha ukuthi ngempela ingqondo zami azisasebenzi.
Abanye bathi bahlutshwa ukudelelwa ngabesifazana abazibona behola imali engcono kulabesilisa. Umnumzana Mabutho Ncube uthi laye uthwele amagabha avuzayo.
Abafazi bazenzela umathanda, bayasidelela bathi singamavila. Njengoba nje umuntu esebenza hola imali encane kuleyo mfazi, futhi lokho kwenza vele ukuthi ahla ngidele kakhulu. And she abuses me. Uyazi lokuthi ngeke ngimtshaye, and vele khona but ngendlela enza ngayo ngani uqophe khona ukuthi ngimtshaye bese ngifake emanyaleni.
Bona-ke abesifazane bathi abadelela besilisa, kodwa bathi iningi labo liyadakwa kakhulu njalo alihlelekanga, kukanti liyehluleka ukulondoloza imuli. Unkosazana Nothabo Dube uthi wajikela izigqoko zomkakhe phandle wamxotsha endlini.
Into ekhona ukuthi abantu abaningi bayadakwa, especially amadoda. Umuntu athi dakwa qede lapha kuhlukumeze, akakuphathi kuhle, ubuye dakiwe, abuye lala eceleni kwakho, akakuthinti kenzini. Yikho abafazi abaningi bechiya ngoba kunzima ukuthi uhlale lo muntu odakwayo nsuku zonke, ungakwazi lokumaneja izimali zakhe, lokwenza izinto ngendlela, engasanakekela ifamily, engasakhangeli muntu akuthanda yena kuphela utshwala.
Ukudelelana lokungahloniphani kwabathetheneyo sokudilize imizi eminingi ezizalwane zeZimbabwe kwelengilandi. Abesilisa abaningi bakhala ngemithetho elukhuni abathi vikela ukuhlukuluzwa kwabesifazana, kodwa abesilisa balahliwe yikho nje bezinathela ukuzama ukukhohlwa ngendubeko zabo. Ngiyimele iStudio 7 eBirmingham, England, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Sayo umculo kaNdinduna isithi December. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi labetheswa icala lokuthengisa imali ezitaladini ngokungekho emthethweni ababotshiweyo bathi kulabanye abakhululwayo nje mahlayana. Iningi selincome inyathelo likahulumende elokuvumela ukuthengwa kwezinye impahla phandle kwelizwe lanxa abanye besithi kulengxaki ezithile ezifuna ukulungisiswa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 p.m. lamhlantambama.